ngile Zimbabwe ngelabantu abavotela uPresident Nelson Chamisa abathanda ukuthi lize le Zimbabwe libe lengqubekela phambili kusenziwe izinto eziqondileyo. Kuyakhanya ukuthi uPresident uMnangagwa ukuthatha kwakwenza ilizwe akulethanga ububele elizweni, kuletha esingakuthi i-total confusion. Kade sikukhanya ngani uPresident uMnangagwa wangkhona kazange avele akwanise ukuba nguPresident, ubelokhu ekhatshelwa lilale ngu-Vice President uChiwenga njengoba namhlanje sosegcekela ukuthi ukhanya ngani u-Vice President nguye owayetshela amasotsha ukuthi angene ezitaradeni, yena uMnangagwa uyavuma ukuthi bengakwazi. Nxa uMnangagwa bengakwazi ukuthi amasotsha afake ombane esitaradeni engawadisciplinanga, kufanele vele achiye umsebenzi sehlulekile wehle kwenza umsebenzi wakhe njengesidingo se-constitution. Kodwa uPresident Chamisa uyagcizelela ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe lifike esibangeni sokuthi libuswe ngendlela ehlelwe ngayo kusisekelo sombuso welizwe, ukuthi lo oyabe ephumelele kukhetho nguye osuka abe ngumongameli kumbe abe ngu-MP ngendlela ezifanayo nalezinezo.
Bagcizelela lapho abasekeli be-MDC la uMnumzana Chamisa bekuhlatshelwa ngokuthi abantu bazatshengisela kuyaqhubekela phambili.
Iqiniso elisegcekeni ukuthi ukutshengisela ezitiridini nxa kulento engaqonda ngaliyenzakalayo kuvunyelwa isekelo sombuso kuyinto esiyenziwe amazwe amaningi kulumhlaba kusukela nini nanini. Ngalokho izano okwenza ukuthi yesaba ukuthi abantu beZimbabwe benze njengoba bavunyelwa i-constitution, yikho lokho ukuthi iyazi ngempelampela ukuthi yona ngwayo iyenza okwekho emthethweni, njalo uZulu weZimbabwe uzasukuma angene esitaradeni edinga ukuthi kube lo mbuso ohlelwe ngendlela ekusisekelo sombuso welizwe.
Lona ibandla le-MDC lingabe seliqalisile yini amalungiselelo okhetho kanye lokubona ukuthi imithetho leyi elitshona likhala ngayo ama-electoral reforms iyalungiswa?
President Chamisa ule-5.2 eyiyo eyindlela acabanga ukuthi ingaletha ububele kwele Zimbabwe nxa sikhangela ukuthi singaqhubekela phambili siyanjani. Enye yezinto ezidingwa nguPresident Nelson Chamisa acabangela ukuthi kufanele azenze ngokushesha ukuthi kulungiswe indlela ukhetho elwa ngayo, njalo kulungiswe ama-commissions esiwathi ngama-chapter 12 and 13 commissions ukuthi asebenze ngendlela esegcekeni njalo engela kubanjelelwa nguhulumende. Khonokho kuzenza ukuthi nxa sifika kukhetho oluzayo kube nempumela esegcekeni engela kuphikiswa, njalo kube nokuzwanana kuzizalwanisa elizwe leZimbabwe ngendlela ngokuthi zibuswa kanjani. Ngakho uPresident Chamisa vele sehlelile phambilini ukuthi thanda ukuthi kube lemithetho ehambelana nesekelo sombuso welizwe, njalo kube nenhlangothi ezibona eziphatheka ngendaba zokhetho, eziphatheka ngelungelo labantu, ezisebenza ngeqondileyo ndawo endlela everywhere kusekelo sombuso welizwe.